inamu ivele ayisafani neyakudala ngesikhathi lesana kwakule Cold War. Okwamanje inamu nje sokumhlangana nje wabantu ababe bevele befuna ukuzinathela itiye nje bekhohlwe nje ngenhlupheko ababesije emazweni abo. Angiboni ukuthi kuba khona kukamgabe kunamu kuzanceda ngani ilizwe laseZimbabwe.
Okunye okuxazululwa kulo mhlangano yokwephula kwamalungelo oluntu kanye lengxabangxoza eseSyria.
Laba abakhuluma ukuthi kwephulwa amalungelo abantu yibo abayibo abaphasa kakhulu ihulumende waseSyria onguye ophula amalungelo abantu baseSyria. Njalo labo laba bantu abaningi labo ikakhulu omgabe lalabo be-Iran bayaziwa kakhulu kwephula amalungelo abantu. So laba bantu abakhulumayo nje labo singathi nje ngabafarisi abakhuluma sengathi bona basezingeni eliphezulu ngamalungelo abantu, kanti-ke yibo abavele bahlukumeza kakhulu abantu.
Ezinye izikhulumi kulo umhlangano besithi lazo kufanele amazwe aphetsheya ethule izijeziso azathesa amanye amazwe, okutsho ukuthi lele Zimbabwe likhona phakathi khonapho. Ubona kulokubambana kwala mazwe nxa sebekhangele amazwe aphetsheya?
Abangeke bavele bazwisisane ngoba la mazwe aphetsheya abasho bavele balendlela yabo, balemigomo yabo, bale zimiso zabo abazifakile ukuthi nxa besithi kufanele ukuthi kwehliswe izijeziso ezenothi ezikhona kufanele kube kwenziweni, bayakwazi. So akusoze bavumelane kulokho ngoba kuqala ke babe abanye babesithi abafuni kumali e-Soviet Union, abanye besithi abafuni kumali le-Western, lama-Western countries. Okwamanje-ke siyabona ukuthi vele akusekho lokho okwakukhona. So sokufanele ukuthi khona babe nendlela entsha abafuna ukuthi bahlangane ngayo.
Ungathi ngomnyaka ka-1986 umhlangano lo uze uqhutshwe eZimbabwe, njalo langesikhathi umongameli Robert Mugabe ngumgcinisihlalo wawo, wawufeza okuningi kulakathesi.
Yiso isikhathi okwakubonakala ukuthi vele usuphelelwa ngamandla, ngoba yiso isikhathi esasibona ngaso futhi ukuthi khona ilizwe lase-United Soviet Union lalo laselivele lingasaxhasi kakhulu amazwe la alalwaxhasa. I-America ivele isiyo ekhuphuka isiya phezulu isiba yiyo yodwa esingathi khona isicreator lokhu ngesilungu abathi unipolar world. So uzakukhumbula ngo-1986 lo wayengumengamele elidela layo wafika lapho wathi yena no inanaline movement vele ayilutho ayenzi lutho for amazwe ase-Africa. So kwakuvele sokubonakala ngalesensani sikhathi ukuthi vele babe vele bengavumelani nokuthi vele inanaline movement vele ifane ifeze.